Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuNtulikazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Kanye lababulawa umkhuhlane lo.
Umkhuhlane lo sesethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyakusekela okumele kwenziwe ngabanye abantu eZimbabwe abathi ekupheleni kukaNtulikazi bazatshengisela emigwaqweni befuna ukuthi ibandla leZANU-PF liphume embusweni.
Kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle. Kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela ukukhokheli obukhona.
Abakubandla leZANU-PF bathi umbuso kawuthathwa ngenkani.
Ukuthatha umbuso kumele kube into democratic, into esemthethweni.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka owethusayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe okulabantu phose abangamakhulu ayisikhombisa 698 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amathumi ayisikhombisa 73 abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo izolo. Kusukela ngesikhathi kuqhamuka iCOVID-19 eZimbabwe sokulabantu abafika phose amakhulu amabili 181 asebasila. Abayisificaminwembili 8 babhubha. Sokwahlolwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisificaminwembili 78,476 eZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezilijumi lanye 11 million asebabanjwa umkhuhlane weCOVID-19. Omunye wabethuswa umkhuhlane lo umnumzana Ansa Malinga ohlala ezicalabeni eLupane.
Sesilindele igodi kuphela kulanto esingayenza. Okusala kuphela ukuthi sithembele kuNkulunkulu ngoba lokhu ngazi ukuthi yazivikela. Kwehlula amakhiwa abantu abalezimali kodwa nampa bayaphela ubunemba babo thina siyayenzani.
Umnumzana Simahedwa Manginyeza ukusimo esifanayo.
Inkinga nje ukuthi thina abantu siwuthatha kancane. Umkhuhlane ukhona phakathi kwethu uyaphila and uyasimosha. So asizameni ukuthi sonke lapho esikhona sizame ukwenza into ezifaneleyo khonokho esixwayiswa ngakho ukuthi kasizivikeleni ngakho. Xa ungazange uthande ukuthi uzivikele ube kwazi ukuthi uyasimoshela. Mina lami bengithanda ukuthi ngithi hayi angaboni ukuthi umuntu ogulayo nguphi. Sengibone abantu abathathu ebembajwayela abathone phambi kwami. Omunye wakhona ungcwatshwe izolo nje.
Kuthi njalo umnumzana Robert Sibanda laye wethukile okumangalisayo.
Sesethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha sesinanzelela ukubana into leyi iyakhula. Inani liyaqansa. Ngalokhu hayi sesigeza silukugeza lokungahambi emphakathini. Nanxa sokuvuliwe ukuthi hayi abantu abahambe mina lemuli yami ngiyazama ukuthi singangeni emphakathini. Lalokhu okuthiwa ngama-mask siyagqoka sibili ukuthi angifisi kubana kungabi kube lomunye ongagqokiyo. So hayi siyazivikela sibili. Lokugeza siyageza. Lama-lemon siyanatha. Ambilisa ama-lemon achisa usinathe.
Udlela evalweni lomnumzana Sibusiso Machazi.
Okubuhlungu ukuthi eZimbabwe kuyinkinga ngoba usizo lwakhona luzoba luncane njalo angikhumbuli ukuthi banemishini enele ukuthi abantu bethestwe nje. Okuseleyo ukuthi kuyoba yibubhinqibhinqi izidumbu. Asazi ukuthi bazowuvimba kanjani or bazokwenza kanjani ngoba abanye bazogula beze bezisikele. abanye njalo bazohlwa kodwa ke ayi ake sithembe yona inkosi iyozongenela ngoba ngiyibona ubungozi obukhulu kakhulu ezweni lethu lokuzalwa akunamithi akunazibhedlela ezenele ukuthi abantu mhlawumbe begcinwe khona or benzeni so yinto ezwisa ubuhlungu kakhulu leyo
ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethusa lezakhamizi edaluka elupane esabelweni sematerial north okuhlala umnumzana Moveni Ngwenya
geza sibili ubona ukuthi konke lapho inkumba ziyageza yonke into iyageza imizila ndani phakathi kwesandla laphakathi kwesandla lezithupha keze sibi ubona ukuthi sikuyarabha kuzwayo yikho-ke uzigezela ungajahanga wemzuzu engakwana 20 minutes isepa madoda isepa sanitizer ngayikhona futhi kuphela iyabiza lapha abalayo mbonekani ngamadola awemelika ezimbabwe uzima uzima yilapho hhayi abantu kabaphephe i-social distance yona liyana iqakathekile amamaski egqoke watshe ayinwe
umnumzana Alec Nyathi uthi uzivikela ngendlela eziningi kumkhuhlane we-COVID-19
mina ngizivikela ngokufaka imask nokugeza izandla ngisanitize isikhathi zonke every 1 hour
udokotela Xolani Ndlovu osebenza empilo hospital uthi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi ngoba uyingozi umkhuhlane we-COVID-19
coronavirus ayikabi le-treatment ayikabi le-vaccine so oqakathekileyo yi-prevention so uma kungela sizathu sokuthi uphume ekhaya hlala ngkhaya uhulumende angabe seliftile kancane ama-lockdown measures etc kodwa kusemuntwini lo muntu ukuthi azikhethele yena ukuthi yiphi i-part azayidlala ekuvikeleni ukumemetheka kwalo mkhuhlane so ama-measures ona lana social distancing washing of hands, wearing of mask, ungabi in a crowd when you don't need to be. Ungaphumi ungene town when it is not necessary.
Abantu abaningi abatholakala belo mkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela emazweni athiyeneyo ababuyela ekhaya sebehlupheka lapho ababehlala khona.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umanyano we-MDC Alliance uthi uyasekela abantu abafuna ukutshengisela emgwaqweni ekupheleni kukaNtulikazi. Abathi kumele ibandla le-ZANU-PF lisuswe embusweni ngenxa yokuthi selehlulekile ukubusa ngemfanelo. Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa okhulume loZulu namhlanje kumabonakude kulokhu okuthiwa yi-electronic rally uthe abafuna ukutshengisela ngaphansi kwesihloko esithi hashtag ZANU-PF must go balilungelo lokwenza lokhu. Inhlanganiso ezitshiyeneyo zithi abantu sebekhathele ngokuhlupheka eZimbabwe ngakho ke sesifikile isikhathi sokuthi bangene emigoqweni besuse ibandla le-ZANU-PF embusweni. Wodwa abakubandla elibusayo bathi lokhu kuyafana nokugenqula urhulumente ngodlame. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Priest Dube Osbanda omele iBinga West edale lepalamende lomnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF. Usbanda usungula lolu daba.
Ukhulumile umkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa ukuthi khona okwakuqala kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela kukhokheli obukhona okutsho ukuthi ke kathesi sokutshengisa ukuthi sokule vacuum ekhona kukhona okufuze kwenzakale ukwenzela ukuthi ilizwe libe njalo lukhokheli libe nalapho eliqonda khona wasesitsho ukuthi kodwa isikhathi asikakwani nimbiza kayikaxwathini ekwanena sokuseduze kodwa ukukhulumile ngendaba kamhla ka 31 July ukuthi hayi thina njenge MDC Alliance yasikhethi ukuthi khona iaction yokulungisisa ilizwe ivelela ngapi leyo action kamhla ka 31 July siyayisekela kodwa ngokubona kwethu nimbiza ayikavuthwi sokuseduze kodwa ukuthi kulungi
ye baba Thuma uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba uSipho
Ntembo into khona ine since baba nozibuse kwela kithe Zimbabwe into zonke esisizenza sizihamba ngento le bathi ngesikhiwa ngama democratic tenets okusho ukuthi bona ukuthatha umbuso kumele kube into democratic into esemthethweni into e-constitution e-Zimbabwe and into yokuthatha umbuso lapha e-Zimbabwe ongathesi ukuthi kona ukhankase abantu bakuzwisise njengakhona abakwenza be-MDC ikubona belama-seats e-parliament abalawo ngoba bakhankase lapho bakhankase kona baziswa ngabantu ababazwisisayo babavotela ngikhuluma nje umfowethu uMadweko lapha u-MP ebhinga khona ukuthi into wakhankasa wanqoba owethu wayekhona ngale ebhinga yiyo indlela eyokungena embusweni yena leyo lezi zindlela esezikhulunywa lezi ezokufuna ukushaya amashotikadi ngiyathaba ngoba uyasho labo kuthi bathe bona hhayi akukaxhwathi vele akuxhwathanga kuyaxhwatha ngo-2023 sezingena ku-election yiyo kuphela indlela abangangena ngayo embusweni ngendlela epheleleyo ukuthi be-election nxa ungasiko lokhu sokuphandu kwalokho hhayi kuyabe sekukudlwangudlwangu-ke bona lokho
ye kodwa nxa sikhangela baba Sibanda sibona ngazana abantu bathi bayahlupheka okumangalisayo ngakho-ke sokumele kwenziweni ngesikhathi esifitshane esilandelayo
into ekhona Dube ngeyokuthi ungakhangela indlela esisiwa ngayo i-value yemali yethu yaseZimbabwe isisitsho ukuthi khona wonke umuntu othengisayo ongabe elalokhu azithengisela khona akasakwanisi ukuthi kusasa evuke enike abantu abakhe into yokudla umumo usutshengisa ukuthi indlela emi ngayo izisebenzi ezihlanganisa izisebenzi zikahulumende ngitsho amapholisa kanye namabutho kabasakwanisi ukuthi imali leyo abayiholayo bevuke kusasa bethengele abantu ababo into yokudla kabalamehlo ukubona khona lokhu ukuthi sebehlubekile so ngibonanga mina okuyakwenzakala ukuthi hhayi abantu bazasukuma abantu bayangena ezitridini bangangena ezitridini umuntu wonke uzavuma ukuthi ufuze uhlalwe phansi ngilungisiswe ku-2023 okukhulunywa ngumnewethu hhayi ukhatshana kakhulu abantu abangeke baqhubekela phambili ngendlela umumo oyiyo beze bemile ku-2023
baba Thuma
ye Mthembo into ekhona lapha yile emuveni ngapha bese sijwayele into lena esiyithi ngesiNgisi i-populist politics ukuthi kona ngingawunika umzekeliso yokuthi kona ngiyakhumbula ngomunye iminyaka uminister of finance that time kwangubaba uChinamasa ekhulumele esithi hhayi ilizwe lalamali lokuthi sibhadele ama-bonus kodwa upresident owayekhona ngesikhathi nalesi umunye ubaba omgabe wathi efika kwakirali wathi hhayi ekela ngichaza abantu wathi hhayi akunanto enjalo ibhonasi izabhadala dingani imali kona kwananta kuthi hey njengokuchaza abantu ngasona lesisikhathi kodwa kubulala umkhonomi ifedha ngoba leyo mali iyabe izavela ngayo so kathesi okwenzakalayo lapha yithi kona lo uhulumende okhona okababa umnangazwa is biting the bullet straight la bayenza lokho nothona kubuhlungu kathesi but kusasa kuzagcina sekulunga
lapha sizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MDC Alliance lo mnumzana Joseph Thuma okubandla le-ZANU PF bebexoxa le-Studio 7 le yi-Studio 7 esaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington lisizwa siphuma kumagagasi athi 909 meter wave 4930 laku 15460 kilohertz short wave singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sibone ezivela kwabanye amazwe ngamafitshane Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 531,000 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu phose abafika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 463,000 abahlolwa batholakala belo-COVID-19 kuzwekazi le-Africa. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Zithithibele izakhamizi zePhelandaba ekhumbula lezinye indawo eTsholotsho okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngotsikamtanda abakhipha izinto ezesabekayo ezindlini zabo. Benza lokhu ngesikhathi ilizwe lingaphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane kwe-COVID-19. Abanye bakusola lokhu besithi kumemethekisa umkhuhlane lowo kube labanye abathi izanuse lezi zenza umsebenzi ozwayo. Abatholakala belemithi okuthiwa ngeyokuloya bahlawuliswa imali, imbuzi, inkomo, amadonki lokunye okuthiyeneyo. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lobaba oziveze ngokuthi ngubhebhe omele izakhamizi umnumzana David Mkhabenyana Ngwenya inyanga elodumo. Umnumzana Davis Ndlovu odabuka eTsholotsho legqweda elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Majobala Ncube. Ubhebhe usungula lolu daba.
Abantu laba abakhona ngabeshoneni bakhipha izinto zonezo zishoyo ezosabekayo emzini yabantu babhadalisa njalo njalo kusiya phambili ukuthangotifika mtanda.
Singathi khonokho kuqalise nini njalo abantu babhadaliswane khonapho babo?
Ukuthi kuqalise nini angisela qindisa ukuthi kuqalise nini. Into ekhona right now eyenzakalayo awukhethi ukuthi yini, ungaba yimali, imbuzi, donki, inkomo, awukhethi.
Lokho kwakuvele kusiba khona lango 1824 into enjalo yayivele ikhona. Yikho ubona kulentaba zabathakathi esizinda. Intaba zabathakathi abantu mabe loya kwedlulise bokuvele kusiba khona kudingwa abantu ukuthi kabagezise isigaba ukuze banqabele ubuthakathi bungayiphambili. Kutho ukuthi-ke khona lokho nxa isiga sikhona esinjalo induna labosobhuku yibo abadinga abantu ukuthi akele sincede bantu engesikhensela linto esihluphile kangaka. Besebedinga-ke bonabo bantu izanuse zonezo ezihamba zidiliza izikazulelo ezinjalo. Abantu bayacatsha, abantu bayahlinzwa, bachunywe.
Lami ngihle njengesakhamizi ngafika ngathi hayi mina lokhu kangikuzwisisi, kodwa-ke abantu basebejika sekungani kuthiwa lami ngingomunye umuntu mhlawumbe olezinto oyala ukuthi mhlawumbe izinto zakhe zikhitshwe. So ezinye izakhamizi zasezingana zisakuzwisisi khonokho. Uma ngangibona konke kusenzeka ukuthi abantu bazokhitshelwa, uthi uma ngase ukhitshiwe kube sekuthiwa kuzofakwa izikhonkwane elayinini mhlawumbe eziyi-4 ekuqaliseni ekugcineni ngapha bese kuphejelwe esinye emgodini. Mina ngazibuza ukuthi konke lokhu kwenzelwani.
Ikhulume legqwetha lethu lapha ubaba Majobala Ncube. Baba Ncube, emthethweni kuthiwani nxa sikhangela khonoku-ke okwenziwa ngabantu labo?
Umthetho uthi wona nxa uzahamba usithi ubani umthakathi, ubani uyaloya, into engavumelekile leyo. So abakwenzayo khona lokho besebenzisa umthetho uthi wona into okuthiwa ngama-unnatural means. Engibona yikho abakwenzayo lokho ngoba angithi bathi bona bayangena emoyeni bese besithi lo muntu ngumthakathi, lo unezinto zobuthakathi, ulenyoka, ulanelani. Umthetho awuvumi konoko ngoba nxa usenziwa konoko uhlukumezwa uZulu. So okuqakathekileyo ukuthi abantu bonabo abangabe be-affected by ukwenza kwalaba abantu bahambe baye emapoliseni aseduze kwabo ukuthi baye bika ukuthi hayi nako kwenzakalayo nxa sibuzisisa abazi umthetho bayatsho ukuthi lokhuyi kwephula umthetho so labo bantu kufuze ukuthi babotshwe.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa labantu abathiyeneyo ngokwenzakala eJolojo okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngabothika mtanda. Kuthiwa ke bangena ezindlini zabantu bephendlaphendle bethola izinto ezithiyeneyo kodwa abanye abantu bakusola lokho. Okwamanjeso isikhathi sabatsha.
Kudaba nokuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sixoxa labatsha malana ngokulwisana okwenzakalayo kumabandla aphikisayo phakathi kwebandla le-MDCT ekhokhelwa ngu-Dr. Thokozane Khuphe lebandla lika-Advocate Nelson Chamisa i-MDC Alliance. Kuhlelo silo Ashley Phunye ingcwethi kwezombusazwe uNajon Ndlovu oncintise kukhetho luka-2018 ezimele yedwa kanye lomnashi Mtutsa webandla le-ZANU-PF. Saqala lo mbono kaNigel asizweni ukuthi yena uthena.
Mina ngibona kuyinto engekho right ngoba abantu bathi bevota babevota besithi i-MDC izancedisa abantu kodwa kwathena sokukhanya ingani la i-MDC layela oda kodwa sizabuyela futhi sikhulume ngendawo yokuthi kwathiwa kukhampeni abantu zasibatela ngamaphathi abo kathesi sokuyenzakala ingxaba ngqoza yena le sikhona emaphathi abantu sebeqalisa ukukhuluma kodwa abantu bathi betshela ukuthi hayi dinganini abanye abantu elingabafaka abanjengama-independent candidate abanjengamanye amaphathi kube ne-diversity ku-politics ezimbabwe ayikhona lokhu okwenzakalayo ukuthi kunezanu-PF nama-NDC.
Ukulwisana okukhona phakathi kukamakhuphe loChamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Kuyathinta impilo yomuntu wonke and kathesi kuyathinta even thina khonapho kubulaya ngoba indawo eziningi siyahlupheka indaba yamanzi ngapha abantu bayala e-parliament ama-MPs they are being recalled.
Hayi siyabonga Nigel. Ngesingene kungqoqo esenzelo Ashley Phunye ingcwethi kwezombusazo
abaqhubekayo asilale lokuthi ngokuthami sazi ukuthi ngokubathaza ukuthi ngomani bese ngifunayo ukuthi lize lilunge siyangeze sihambe phambili.
Siye sayenza ingxoxo labanye abasakhulayo bona bathi ukulwisana lokho okwenzakalayo kuyaveza sokala ukuthi sokuyisikhathi sokuthi njengelizwe siqala ukukhangela amanye ama-options hhayi ukuthi sivotela abantu based on i-political affiliance. Ukubona njani lokho?
Okuyiqiniso because i-community made electoral leaders ayo and ngay-electoral leaders akumelanga le-electoral leaders based on a-political party uzabaphothela-political party azabaphothela umuntu ozabamela.
Ubona ngani ukulwisana okukhona phakathi kwamakhuphe kanye loChamisa kuyathinta na iy'mpilo zabatsha elizweni?
Bona bangayiswelikana because bona badlitelana i-position thina asileli i-position because asilani layo i-position ye-opposition ngeke ibe yiyeza lesipila okungcono ezimbabwe ukulwa noku-expose into ezinjenge-corruption ikokuzenaisizeesandoni.
Hayi siyabonga Phunye. Asizweni ukuthi abatsha bakubandleleza no-PF bakubona njani lokho? Sixhume umnashe Mtutsa.
Ngifuna ukuthi ngithi mina kubandla le-MDC whatever information abayikhona bethu bewusuku ngoba kukhanya ngani kulokulwisana okuhlanganisela ukulwisana kokuthi ngubani okumelelwe nguye okukhokhela lelo bandla. Sithe singena ku-2018 election thina njengebandla le-ZANU-PF sikhuluma ngendaba ye-unity to unite the nation so that we can rebuild the country that we want but unfortunately ngendlela esiyibona ngayo i-opposition yankhona okumele ibe concentrated on holding the government to account has not done that.
Hayi siyabonga Mtutsa. Zulukandaba siphinde salicela ukuthi lisithumezele ama voice notes ku WhatsApp likhuluma umbono wenu mayelana ngalolu daba. Asizweni umbono ka Dr. Nandlovu umlaleli we Studio 7.
Asokwenziwa nguThokozane loChamisa bonke bobabili mina amboni ingqubekela phambili ngabantu abadinga ukudla ngoba abadinga ukusiza abantu elizweni kodwa badinga ukuthi bazisize bona.
Siyabonga Ndlovu ngokusipha umbono wakho. Hayi Zulukandaba, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Asihlanganeni kuhlelo Big Connection lilami uMike Hove ngolwesibili lapha emsakazweni weStudio 7. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Thokoza omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Okwamanje sike sidede kancane sinike linkundla uNtukamele Nkomo kukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana njalo zihlobo zenkosi ezithunekileyo. Ngilibingelela ngalokhu kuhlwa kwanamhlanje. Ngithemba ukubana lapho elikhona selilindele ukuthi lizwe ukuthi kambe ilizwi lanamhlanje lithini. Lona esilithola encwadini ka-Exodus eTestamenteni elidala isahluko sesibili indima yamashumi amabili nantathu kusiya ekupheleni kwayo eyamashumi amabili nanhlanu. Lapha okufundeka khona kanje. Kwathi kudlulile izinsuku eziningi inkosi yaseGibhithe yafa. Abakwa-Israyeli babubula ngenxa yokugqila bakhala. Ukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu ngokugqila babo. UNkulunkulu wezwa ukububula kwabo. UNkulunkulu wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama, no-Isaka, no-Jakobe. UNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. Ilizwi lanamhlanje likhuluma ngokukhala kwabantwana bakwa-Israyeli bekhala kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu esenze ukukhala kwabo kwenzani. Leli lizwi lingikhumbuza kumbe lingifundisa lokhu engikuzwayo, ukusa kwamalanga phakathi kwabantu. Abantu ikakhulu belizwe lakithi nakwamanye amazwe mhlawumbe bayabubula, bayakhala, bakhaliswa izinto eziningi. Abantwana bakwa-Israyeli kuthiwa bekhaliswa yibugqila. Ungabona ubugqila lobo basuka baba mkhulu kakhulu ngemva kokufa kwenkosi le eyayibabusa. Kuthiwa bakhala kakhulu, ukukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu. UNkulunkulu wezwa ukubula kwabo. Lapho okhona njengoba ngisitho nxa ngena phakathi kwabantu, ngizwa abantu bekhala ngezinto eziningi kakhulu. Ingazake ngizibalise ngizicede. Abanye baze bathi le Themba kabaselalo ukubana izinto ziyakulunga yini. Eqinisweni ukuthi nxa abantu bebubula bekhala phambi kwaJehova, uNkulunkulu uyakhumbula isivumelwano asenzayo mhla edala lesi sizwe. UNkulunkulu uyezwa imithandazo. Kuthiwa izinsuku zase zinengi. Babedweka abantwana bakwa-Israyeli, mhlawumbe belala bengadlanga, bengatholanga amanzi okunatha, imisebenzi ingekho, bephelelwa langamacebo ngenxa yokuthi abantu benyama. Bakhala kuNkulunkulu ukubana uNkulunkulu akukhumbule isivumelwano owasenza labo khokho bethu sifaka kule ndawo esikuyo. Asimbizeni uJehova alalele ezwe. Siyakhala njengesizwe, siyakhala njengezizwe, siphakathi kobugqi yabezinto ezingasikhululiyo emakhaya, emisebenzini, emigwaqweni. Labesihlangana khona izililo zodwa, abantu kabakhululekanga phakathi. Abanye bayajabula mhlawumbe nxa besibona singaphansi kwezinyawo zabo, kodwa nxa sibubula kuye umdali wezulu nomhlaba owazi konke, aze azilinwelise emakhanda ethu, uza kusilalela. Kabadanisanga abantwana bakwa-Israyeli, kuthiwa wezwa uNkulunkulu ukububula kwabo, wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama. Kuthe ekugcineni uNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. UNkulunkulu kasinakekele phakathi kobunzima lobu, imikhuhlane lakho konke okusikhathazayo, asikuthwaleni sikuse kuye. Uza sinakekela, kudani labo abangathandi ukubona abantu bephuma ebugqilini.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, sikhululeke, siyabubula kuwe ngoba abantu benyama bengafanani lawe, bayakhohlwa, abanye bayasinyokoloza, kodwa wena uthembekile izikhathi zonke. Egama kaJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
sibonga kakhulu uJahel Dala ntukamele Khomo. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Oliver Lesayo ngo Gibbs Dube.